sendaba ku VOA indebele.
Chaga zomose hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 21 kuzibandlela 2020 ngutungamile inkoma endabeni zekuseni namuhla.
U-President Amisa uzashubungula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindebe esilazo kwele Zimbabwe zingalungiswa kanjani.
Umkokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo phezu kwesimo selizwe namuhla.
Elebhotswana kanye leZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa bhoda phezu kodaba lolu.
Elebotswana livimba abalincwadi zokuhambisa ezilamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lesimo selizwe namuhla. Umnumzana Chamisa wayemele ethulela umbiko ngeviki edluleyo kodwa wavinjwa ngamapholisa kepha abuye amvumela. UChamisa uza kwethula umbiko lo embuthanweni azawenzela elokitshini leMbare eHarare. Uzakhuluma ngokutshabalala komnotho welizwe lokuthi kumele kwenziweni ukuze ilizwe lihlengwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umbiko ka-President uNelson Chamisa umbiko ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lozulukazi weZimbabwe ngendlela ukuthi singaqhubekela phambili njani silungisa ezisihluphayo njalo ukuthi umnyaka ka-2020 fanele sikhangele ukuthi kuhamba lezinto ezinjani ezingaphumelela siya phambili ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liphume kwizimelele kulo. Njalo ukhangele kakhulu uPresident Chamisa ukuthi lo mnyaka esingene kuwo uzawa ngomnyaka wenguquko enkulu kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ikhona na imigqa emqoka azayiphatha uChamisa ongathanda ukuyazisa uZulu?
Ngathi uZulu weZimbabwe angaba leqiniso lokuthi uPresident Chamisa uzashubungula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindebe esilazo kwele Zimbabwe zingalungiswa kanjani. Amahlaba ezulu kanye lobukhokheli obukhona phakathi kwelizwe ebezihlangathi ezithiyeneyo kufanele zihlanganise amakhanda zisebenze ndawonye ukuthi ziqhubekise ingqubekela phambili njalo zilungise lokho okonakeleyo. Ngakho ngibone ngani khonokho yikho kumqoka njalo ayikho enye into esengqondweni kuma enhliziyweni zikazulu weZimbabwe edlile ukuthi kathi singaphuma njani kulobu buzimo esikubo. Yikho lokho okhulunywa nguPresident Chamisa ukhuluma njalo ebiza iy'nkokheli zezigaba lezigaba ezeZimbabwe ukuthi hayi bo sokufanele kulungise. Liyazi ukuthi uPresident Chamisa ngiyowaqala nini lanini esithi ukuthi udaba leZimbabwe lulungiswe kuzafanele sihlanganise amakhanda ndawonye sifake izandla zethu ndawonye izinyawo zethu ndawonye siqhubekele phambili. Yikho lokhu akusubungulayo njalo akhuluma ngakho kakhulu umkhokheli wethu ngolwesibili esenzela ukuthi phela kube khona ukuhlangana kwemicabango lemisebenzi lezingqondo siqhubekela phambili silwisa ukulungisa elizwe lethu eselibhizi kangaka.
Ubaba uMbeki wabuya eZimbabwe nyakenye wathi uzaphindela kulinyanga, selike lezwa kuye na?
Ayezi kaPresident Mbeki asizondaba esingazikhuluma emphakathini kulesi sikhathi ngoba ziyabe zimelele ukuthi nxa sifuna ukukhuluma ngezindaba zakhe siqale simbuze ukuthi usafuna sikhulume ngakho lokho ngoba phela lezindaba ze international relations ezokuzelana kwamazwe silomkhokhelo osuka kwelinye ilizwe ngakho ngeke sinephule simvuna amakhwapha kumbe sikhulume izindaba zakhe yena engavumelani ukuthi sikhulume ngazo izindaba ezimqoke eziqakathekile ezifanele sizigcine kanjalo nxa kuludaba lukapresident Ndlamisa singabe ukhuluma lolo hathi oluka president Mbeki ngoba phela laye ulazo izinkulu izikhulumele zakhe
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Ndlamisa. Abawelwe ingozi yezulu lesikhukhula eWange ngomgqibelo balahlekelwa zimpahla sebethole usizo oluvela kubo somabhizimusi beVictoria Falls kanye labezinkonzo. Usizo lolo lugoqela ukudla okokugqoka ingubo amanzi lokunye. Amabhizimusi aphatheke kulesi sehlakalo alokhe evaliwe. Imuli ezingamachumi amathathu lasishiya kalolunye ezingenelwe ngamanzi ezindlini zihlaliswe eGuest House okuyisakhiwo senkampani Emba amalahle iwange Colliery la kwezinye izindlu esindrela. Izulu leli liphazamise njalo umsebenzi wokuphehla amagesi eWange Power Station. Uhulumende uthi lokhu kuzabangela ukusilela kwamagetsi ngamandla. Sixoxele sakhamuzi seWange umnumzana Shadrack Goliath Kativu ongumqondisi wenhlanganiso ye Elijah Nyai Development Trust.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zonalezo wayebahlalisa endlini yezethekele ekuthiwa yi-guest house eWange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lobu lithengisa ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela ebiyena ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezikhangela ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa-ke labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo esiede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile lime kakhulu kwesikhathi esingaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi liyone kakhulu number one ezindlini zeColliery laphinde lawona eMpumalanga lasesendrela ewangebheli kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje lizulu kusuke labangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala imfuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu but libe linengi okuthi lingenele nje ngaphandle kwalabantu abayabeyakhe izugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana nodubaorijinganolo. Ngikhangelele evini yasendawo yasesenimele saphana ebhangali belikhe lakhanya sibili ukuthi beseli yonke indawo ukuthi ngabe liqhubekele kwelinye ilihola elesibili lokuyabasuka kube ngokunye ezinye indawo. Isakhulu zixasisayo ukuthi abantu abahlezi baphansi kwedamu olukhosi. So ngenye indawo futhi asesiyikhaya sisabela ukuthi bebhi kuhulumende nabanye bonke nje abasesigabeni abasewazi kuhulumende bakukhangelisise ukuthi kungenziwani abantu abana ngoba sizisibele ukuthi kwenzakala umonakalo bona seqasa ukubonakala sigijimagijima. Isakhulu nxa abaholi ngabe libikwa ukuthi mbese supposed to be something ngabe kunje.
Kungabe kukhona yini elikwenzayo ukuncedisa abantu?
Thina njengenhlanga sabasakhulayo nabantu beWange ithiwa yi-Jadia Development Trust sisasiyele ukuthi sihlangane singahlangana vese sibone ukuthi singeza njani ukuthi singancedisa laba abawelela uduko lathi nje njengesigaba ukuthi singeza njani ngoba asoze simelele ukuthi sikhangele ukuthi bebe abankampani abekhona for instance ukuthi sithi Colliery sukuwuluduko lwayo lodwa hhayi ngoba phela abantu babasobaColliery ngabantu bathi bethu isoko zethu abantu bezibhapa sokube lathi sonke sonke sisebenze sonke ukuthi laba trade lawo athi kuthiwa kahadisi bazi singancedisana nje ukuthi sasebenzisa abade lawo abazi ahambe ngendlela abele ehambe ngayo kudala ukuthi akasuke aphinde angelezinjini njalo.
Imali yokuqhuba lezi nhlelo liyithatha ngaphi njengenhlanganiso?
Thina imali asilayo kakakhesi kodwa imali isuka ekusonkeni abantu bayazinikela ngenhliziyo zabo bayasonka vele kusukela siqala lolu hlelo ngoba sazibona ukuthi thina njengewake singathi sisalele so sabona ukuthi singabelela ubuntu waze asilade ngemali hhayi kodwa sinako ukuthi siyabukele nako lezi nhlanganiso ezifuna ukusebenza lathi eziyabe zinemali ukuthi zingasibe ukuthi siqhuyele phambi sisiza imisebenzi yokuthuthukisa isigaba sethu sewake district kakhesi it's just voluntary contribution for abantu abazinikeleyo abathanda iwake abantwana abavele bezele lapha eriwake.
Umnumzana Shadrack Goliath Kativu ngumqondisi wenhlanganiso yeLiyeja Nyai Development Trust obekhuluma loSthandekile Mhlanga weStudio 7 esewange.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasini njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Elebotswana selixwayise izihambi zakwamanye amazwe ukuthi kalisoze lizivumele ukungena kulo ziphethe incwadi zamapasipoti ezingcolileyo. Bakhona abeZimbabwe abavinjiweyo kunsukwana ezedlule. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya uyalandisa.
Lokhu ngokuxala amapasipoti athelwe ngamanzi kumbe asecithwe amanye amabala awezidinto zokungena lokuphuma elizweni. Omunye weZimbabwe ophendukiswe emngceleni weRamokhebane ngenxa yepasipoti ebikwa itholakale ingcolile kodwa engafisanga ukuqanjwa ngegama uthi uqakathekile ukuthi kube lesaziso ezaneleyo phezu kwalolu daba.
Ngandlula mhlaka 31 Mpalakazi ngisiya ekhaya kodwa abangitshelanga. Lesi isidindo esitshengisa ukuthi ngadlula mhlaka 31 ngabe bangitshela ngoba ngangileviki ngisekhaya mhlaka 14 zibandlela sengingena yikho abangalela khona.
Uqhubeke sithi ngelanga yalelo kungena elizweni wayehamba lemoli yakhe okugoqela ingane encane ngaphansi kweminyaka emihlanu. Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi uqakathekile ukuthi hatshi eleBotswana kuphela kodwa neleZimbabwe baphuthume bazise isihambi phezu kwalolu daba.
Hayi, siyakuzwa ukuthi amapasipoti angcolileyo kafunakali kodwa eleBotswana kanye leleZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa ibhoda phezu kodaba lolu.
Kule saziso emngceleni uma isihambi singena kweleBotswana kodwa isihambi zithi lokhu kubhalwe kuphethana njalo abanye balakho ukusikhutha. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi ezinye isihambi zibuyiselwa emuva isikhathi sezibhadele inhlawulo yohambo lokungena kweleBotswana.
Indaba yamapasipoti angcolileyo kumele ilungiswe. Senge ngabona umunye ephendukiswa ibhoda esebhadele imali yebhasi kuyafika eGabron njalo lempahla. It is a huge inconvenience ngakho ama-authorities kumele azise ama-passengers well in time.
Isinqumo seBotswana siza ngesikhathi kunzima ukuthola i-passport entsha eZimbabwe. Njengalabo abahlala kwamanye amazwe ezabo inhlupho seziphambili ngoba kumele bakhokhe amadola emiluka edlula amakhulu amathathu, i-US $318, ukuze bayithole i-passport. Kukanti ekhaya iningi lihlala inyanga lezinyanga ngemva kokufaka isicelo salencwadi, uhulumende ekhala ukuthi akala mali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokudinda ama-passport. Lokhu ubona inenye liqunga isipindi lingena kweleBotswana lingelawo amapasipoti kuvuleka ithuba lokusebenzisa ingwalo zokuzivazela kumbe ezingasizo zabanikazi oyikho okuzanywa kwenqatshelwa ngababona kungena kwabantu kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabron kweleBotswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi enye yendizamtshina ezimbili zohlobo lweBoeing 777 ezithengwe eZimbabwe kwele Malaysia ifike elizweni izolo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kulamapholisa emasingo amabili amiswe enkantolo esetheswa icala lokuba lesandla kudaba lokuntshontshwa kwenkomo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lo khulumayo ngontazi kusila sendaweni yaseNkayi khonapha ezweni laseZimbabwe. Okungihlupha nokungikhathaza ukuthi kambe abantu abethu basazofunda yini. Njengalokho kungavunyelwana phakathi kwahulumende nezisebenzi zakhe ezingababalisi, ikho kungikhathaza kakhulu okusemoyeni wami ukuthi ekambe lesi simo siyagcina siphethe ngani. Kuyangihlupha kabi, ikho okungikhathaza.
Salubonani kustudio 7, ngegama lami u-Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngala masotsha, ikakhulu la bakhulu bakhona la baphathe isiphetha kukhuyo okhipha umgabe, ukuthi ngabe bathi bemkhiphile bazihlalela baba ngamasotsha, ngabe isithunzi sabo siloko sikhona, ngaba ngamaqhawe. Manje abantu abafana nabochiwenga osibusiso moyo labo yabo Terence labo, isithunzi sabo siphelile manje, sebeyingi ngabantu nje ababonakala nje abantu ababezenzela into yabo ukuthi bazishuthise nje. And they vele kwakuyona inhloso yabo, ngoba yikho into abayenzileyo, bathatha ilizwe balibuyisele emuva. So mina ngokwami ngizibona ukuthi bazihlambalaze kakhulu, bazethisile isithunzi, ngoba ngesikhathi beyenza le nto lana baba ngamaqhawe, namhlanje bayizinto nje asingazi ukuthi ngathi yini.
Igama lami ngukesha Stezimanabova, ngisePretoria kule South Africa. Ndokudana okukhula khuluma zingisizwa kuthiwa amashuruki sebesenza ukuganga okungaphezu kwalokho obebekwenza, sebe-rapa, sebebulala, sebesenza bonkubu. Into esokuyimanise ukuthi uhulumende esinaye ulamasosha atrainiwe azokulwa, ulamapholisa azokulwa, ulamapholisa azokucontrol crowd, ulamapholisa azi ubudlongudlongo bokhe. Kodwa into isimange sikhona ukuthi akulanto abayenzeka ngala mashuruki. Okusika kuwe sobala-ke manje ukuthi kusho ukuthi alaba abantu laba amandla abo bathola ngaphezulu khona ngale, ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo engakabi khona kamnanga kwakulo kwamgabi, uhulumnanga wakha waye engumuntu owayesenza ukugebenga okukhulu, ukuganga okukhulu ekhwekhwe, wagcina eselabantu abantu laba othiwa ama-Al-Shabaab ababangela umonakalo omkhulu ekhwekhwe. So kutho ukuthi kusobala ukuthi imisebenzi kamnankagwa yokona iqhubekela phambili lamanje. So kuyamangalisa ukuthi kathi manje-ke nguhulumende nihlobo bani osponsa izigebenga, ukuganga okukhulu kangaka. Laba bantu abakabenziwa lutho, benza ukuganga okukhulu, sebeze bafike ukuthi babulale ngisho noma polisa. Kodwa uhulumende ugoqa izandla, wesabane kubo. Uminister wamapholisa wesabane, uminister we-security wesabane kubo, i-defense forces yesabane kubo. Kutho ukuthi besabumnangakwa nguye phela omkhulu, nguye otshoyo ukuthi abajambi bajambela bafuna bafike khona. Kuyisimanga esikhulu kakhulu. So elizwe lelana liyakuba isomalia esayibona ngama-1990 lapho kulama-landlord ayebusa izigaba ezithile, ofuma wamedupara IDD labanye abanjengalabo. So ilizwe liqhubeka phambili siba libi ngombuso kamnankagwa. So kutho ukuthi hayi abantu basazohlupheka, ngoba isimanga ukuthi lokhu bemvotela labo bantu bezibafu bayakhala bayahlupheka bayahlukunyezwa, kodwa lokhu bemkhetha kanjalo kube kusuke siba isimanga ukuthi manje yini abayifunayo, ngoba izinto zinzima, impilo inzima, kodwa baqhubeka bevotela uhulumende abambonayo ukuthi uyababulala. Hayi asazi ukuthi kuzophetha ngani, kodwa indaba yamashuruku le iyakutshengisa nje ukuthi uhulumende uyosponsora labo bantu.
Injani mthwakazi omuhle, igama lami ngumeluleki Ncube, ngihlala eThekwini, ngiphuma eZimbabwe eSlovela la bengihlala khona ekhaya. ngithanda ukubulisa lonke ngisalibonani ngiba ntungamile inkomo kwi-Studio 7 labanye bonke nje abasinikeza uhlelo. Mina osenhlizweni yami iZimbabwe angiboni i-country ezophumelela, angiboni i-country ezosipha into ebonakalayo phansi emhlabeni la esiphila khona, because abantu bayakhala, kuyalanjwa, kuyabulawana. Kahle kahle ukubusa kwakhona sokungokwenkani iyabona ukuthi ayisekho into e-right eZimbabwe. Ngiyabonga Studio 7. Ngibonga ngohlelo lwenu lisinika lona. Njalo sicela i-news, ngicela i-news bakithi.
Salibonani wasakazi labalaleli abahle. Ngikhuluma lapha ngiseCholocho, ngombuso Chuma. Sembele muva. Okunhlupha okumangalisayo ngezwa lapha upresti ngithi ngamuze sithi izinja zakho kosha nesaluke sitonga sisitonga sisitonga azoke izinja zakho kosha katonga esifoni lapha abantu behamba bethela amadeni ngoba besungathi nxa ungophilayo wakho indlu yakho enhle eyamandlazi izinja zezikhukutha khona fona usuzalala kuphela ziba ngumsinja zinjalo uyacabanga kuhle zini angiboni lokobutoko okhona oye uhamba nje.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELiChina lithi igciwane eseliqhamuke kulelo lizwe elaziwa ngokuthi i-coronavirus lilakho ukuthelelwana kalula. Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi ukuswelakala kwemisebenzi kubangela ukuthi iningi liqhubeke liphakathi kobuyanga emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthonisiswa kukamongameli Donald Trump kuqala lamhlanje edalele Congress. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lelo kuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Idale laphansi eleHouse of Representatives yilo elabeka uTrump umlandu, njalo idale laphezulu eleSenate yilo elizathetha amacala akhe njengomthethwandaba. Kulokudonselana okukhulu phakathi kwamadale omabili. Idale laphansi elilawulwa libandla eliphikisayo elamaDemocrats lifuna kuvizwe abantu abalobudlelwano loTrump kuSenate bazefakaza ekuthethweni kwamacala akhe. Kodwa amaRepublicans ayiwo alawula idale leSenate athi kasoze akuvumele lokhu. Sixhume umgcini sihlalo MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Ama-Democrats mabeletha lama-articles awe-impeachment bazonikezwa ithuba lokuthi babele lama-opening statement abo achoyo achazayo ukuthi icala elenziwe ngumongameli uTrump icala bani, njalo berecommend ukuthi makasuswe esihlalweni. Then amagweta ka-president uTrump lawa azonikezwa ithuba lokuthi basho kwelabo isayidi i-defense yabo yokubana basho ukuthi why bebona ukuthi uTrump melanga asuse sihlaleni. Then mase kusuka lapho ke sekuzomele bavote ukuthi kumele yini kube labafakazi abavunyelwayo ukuthi kube locazululo lokubana kahle kahle yini icala abamethesa lona. So inkinga ilapho ukuthi ama-Republican aku-Senate athi wona hhayi uyabona ukuthini masibhele sibe le ekhuza esiyilungisa chop chop vele ihloko dismisswe indaba le sesiye straight kuvote after benganikeza ama opening statements abo kuyiwe kuvote ukuthi malivele icala leli lenze njani lidismisswe and then kulapho ke sizobona khona ukuthi amanye ama Republican ayafuna yini ukuthi icala leli malithoniswe lo labafakazi kulapho bazovota khona be decide ke ukuthi makube labafakazi noma kungabi labafakazi ama Democrats yazi ukuthi ku Senate bayi minority kusho ukuthi i decision yokuthi abafakazi babe khona noma bengabi khona kunidakala at least ama senators angu 51 so ama Democrats ama senators u 47 lapho e Senate so bazonida at least ama Republican angu 4 ukuthi avumelane labo ukuthi makubizwe abafakazi
ubona bewathola yini
so far I think ngokubona kwami ngibona ungathi bazowathola ngoba bavele balawo ama Republican ingathi angu 4 azwayo vele ukuthi izigaba abazimelayo imoderate so kusho ukuthi since bezobhekana lama election ngawo lomnyaka ka 2020 balenkinga yokuthi kumele ba satisfy izigaba zabo ama constituents abo so because of that bayazi ukuthi bangayala ukuvotela ukuthi kube labafakazi then kuzobonakala ungathi kukhona abakusekelayo ukufihlwa ngumongameli uTrump and bazobe sebe-riska ukuthi bangaluza izihlalo zabo if bengavotelanga ukuthi kube labafakazi njalo futhi siyazi ukuthi akhona amanye ama-Republican senators lawo afisa ukuthi at least ukuthi kube fe bakwazi ukuthi labo uma besiya khuluma labantu babo bayibona ababavotelayo ukuthi baba represent bakwazi ukuthi bethi hayi yazini icala leli thina savotela ukuthi kube labafakazi ukwenzela ukuthi kucace ukuthi kahle kahle yini umongameli ayiphazamisayo so mina ngokubona kwami ngibona bezowathola not even lawa nje ayi 4 abacabangelayo lawa amane but ngibona bezothola ama-Republican amaningi azovotela ukuthi makube labafakazi
Umnumzana Den Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT khonapha eMelika. Ababukeleyo ku Facebook siyalibona njalo siyalibonga uxhaso lwenu kulogumbo blessing kuzoba lo mankosi uthi wena good morning msakazi vanele nkomo tele vuka njani nkomo silulalele uhlelo sisechangane elupane kophunyuka Tim Hlabangana uthena mavuko bakithi alo nesisa Dube uthena morning msakazi kuzoba lo Sunny Boy Sunny Langa uthena akulanto elungiswayo eZimbabwe ngaphandle kokubulawa kwabantu abaholi ibo ababulali futhi kusobala ukuthi abavotelwanga baziveka bona ngenkani Jumojo vina gamunati wari Jerusalema umuzi okanyayo esiqibela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe omqoka phezu kwesimo selizwe namuhla Elebotswana livimba abalencwadi zokuhambisa eze lamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7. Mina lani asidibaneni kwezekuseni ngowa-6 kusasa. Olivalelisayo Mutungamili Nkomo. Litshone kuhle.